Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza kuse Washington DC.
Alichona njani izulukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 20 Mpalakazi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
All heads of schools are enjoined to ensure good governance and transparent, corrupt-free processes in the management of schools. The intention is to ensure that education prepares all children well for their future and for them to make their contribution to the development of the nation.
Uhulumende uthi ezikolweni zakhe akumelanga abaphathi isikolo bancithe abantwana impumela emihloliso ngoba abazali belezikwelede zama-school fees.
Thina njengamaZimbabweans indaba enkulu yi-political legitimacy crisis. Okuthi ukuthi ningaphandle ukuthi sivumelane njengamaZimbabweans ngezombangaze, akulandele sizayiqeda indaba ye-economy yomnotho.
Ibandla le-MDC seligcizelele ukuthi alisoze lingene kuhulumende womanyano, kodwa lithi lifuna uhulumende wesikhatshana we-transitional authority. Kuhlelo Woza Friday lamhla sihamba leqembu elicula umdumo werumba elephelandaba Super Sounds liphethe idlalade lalo elitsha. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Uhulumende uthi kasoze angenele edabeni lokukhwezwa kwenhlawulo yezifundo yama-school fees ezikolweni zama-boarding schools lezi zimeleyo njengoba abazali bezikhethela ukusa abantwababo kulezo zikolo. Ngasikhathi sinye uhulumende uthi ezikolweni zakhe akumelanga abaphathi isikolo bakhweze inhlawulo yama-school fees bengatholanga imvumo yogatsha lwezemfundo loba ukuncitsha abantwana impumela yemihloliso ngoba abazali belezikwelede. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Emhlanganweni lentatheli zindaba owenzele Quality International Building osaphethe ugatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary, uNkosazana Kestri Coventry uthi akukho emthethweni ukwalela izifundi ukuthola impumela yemihloliso ngoba abazali bengaqedanga inhlawulo yezifundo.
All heads of schools are enjoined to ensure good governance and transparent, corrupt-free processes in the management.
Abaphathi bezikolo bayaxwayiswa ukuba bakhokhele lezo zikolo ngendlela eyiyo. Injongo kungeyokuthi umntwana wonke athole imfundo ezomsiza kwelakusasa, babe ngabenelisa ukuphatheka emsebenzini yokuthuthukisa ilizwe. Makwenziwe imizamo yonke ukubona ukuba leyo mfundo ifinyelelwa ngumntwana wonke.
Okusekelwe ngunobhala wogatsha lolu uNkosikazi Tumisani Tabela othe abazali bamangalele iziphathamandla eziphambana lomthetho.
Sikhuluma ngefees kanjalo, ngithanda njalo ukukhumbuza abazali ukuthi sikhuluma ngefees e-tuition. Abantwana kabavunyelwa ukuthi babuyiselwe emakhaya ngoba kabhadalanga i-tuition fees. Kodwa uma wena mzali ungakhetha ukuthi umntwana aye e-boarding, ufanele umbhadalele ukudla, kambe angadla okukabani ukudla uma ungabhadalanga. Siyancisa njalo abazali ukuthi nxa kulezinto ezingalunganga lisazise, sizalinga ngamasu wonke ukuthi siliphathise abantwana bangadutshwa lutho ekudingeni imfundo.
UNkosikazi Thabela wengeze ethi kodwa uhulumende kenelisi ukungenela okwenzakala ezikolweni zama-boarding lalezo ezizimeleyo ezama-private schools okwabo beqondana nezikahulumende nomanisipala kuphela. Umnumzana Trevor Vimbelela ongumzali usola khona ukuthi uhulumende abelokhe echayela iziphathamandla ezikolo imithetho endaweni yokuba alungisise isimo sezomnotho okuyiyo inkinga uZulu abhekanelayo.
Uhulumente ngalungise umkhonomi, ihulumente ngayilungise imali yelizwe, sibe nemali ethengayo eyokuthi siyakwanisa lathi ukuthi siyachuza ukuthi abantwana bethu bayangaphi. Khathesi we are left with no options. Abantwana bethu bazabe besiyofunda emizini, emalocations, emizini, ama-private schools lana, which are not registered. And sizayibona ukuthi iquality ye education yethu izabe ingenelisi ukuthi abantwana bethu ba-excele in life.
Omunye njalo umzali unkosikazi Nokuthula Bhengu uthi lanxa kusemthethweni okuthiwa nguhulumende kuzophazamisa indlela izikolo eziqhuba ngayo umsebenzi.
Ukuthi imfundo isukubekele phambili sokuzaba nzima ngoba ababalisi bangakwanisa ukufike ngenelisa ukufundisa abantwana nxa kungela mali ngoba kuyafunakala ama-resources esikolo.
Iningi labazali laloba lisamukela ngenjabulo inyathelo lokungabanjelwa kwabantwana impumela yemhloliso. Iningi lithi uhulumende azama ukulungisisa ayisiso sisusa senhlupho ababhekane lazo kodwa kuyisimo somnotho elizweni jikelele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ibandla leMDC seligcizelele ukuthi alisoze lingene kuhulumende womanyano kodwa lithi lifuna uhulumende wesikhatshana owe-transitional authority. Lokhu kuphume emhlanganweni wedalele National Council oyenzelwe kwaBulawayo okwakuqala selokhu leli bandla labunjwa. Isikhulumeli sebandla leli umnumzana Daniel Molokele utshele iStudio 7 ukuthi amapholisa awazange acithe emhlangano wabo njengalokho abakwenze izolo.
I-National Council yilo idale elikhulu masingena okuthiwa yi-Congress. I-Congress yenzakala every 5 years. So phakathi kwama-Congress siyacela abakhokheli iZimbabwe yonke amagumbamane labanye abaku-diaspora bekulabanye babuye bevele eGoli, i-South Africa Province. So besihlangene namhla kobulawa e-Richmond sacubungula indaba ye-politiki yeZimbabwe umnyaka lokuthi kunjani lo mnyaka ozayo.
Ngodaba lokukhulumisana ke
thina njenge-MDC sikhulume ngendaba yokukhulumisana siseGweru ku-50 National Congress avumelana ukuthi kuqakathekile ukuthi amaZimbabwe bayenze lokho okuthiwa ngesilungu National All Inclusive Dialogue. Yikho thina esime ngakho sivela eGwelu ku-50 National Congress sasesithuma le policy document okuthiwa yi-reload. I-reload yakuphinda futhi konoku yakugcizelela ukuthi thina njengamaZimbabweni akumelanga sivume ukuthi indaba enkulu ngama-sanctions, indaba enkulu yi-economy. Thina njengamaZimbabweni indaba enkulu yi-political legitimacy crisis. Okuthi ukuthi ngaphandle ukuthi sivumelane njengamaZimbabweni ngezombangaze akulandlela esizayiqeda indaba ye-economy. So Mbeki lokhu uPresident Mbeki kuhambelana lesivumelano sethu njenge-MDC ukuthi kumele kube la ma-talks ahambisa ku-national dialogue.
Sizwa kuthiwa ikhona eminye imicimbi ezenzakala lamhlanje ntambama kusihlwa. Kuyini elikwenzayo njengebani?
Sikhuluma kanje uPresident Advocate Nelson Chamisa unikeza izipho abadala esingathi elderly members of the Bulawayo community ebafisela ikhisimusi elihle. Zwalikwazi ikhisimusi yalonyaka kunzima kakhulu. So uzabenika kuthiwa ngesilungu ama Christmas hampers kuma elderly members of the Bulawayo community. Angaqeda ukwenza khonoku namuhla ntambama endaweni okuthiwa yiShumba Lodge. IShumba Lodge seSunning Hill mouth ya eGwanda. U-President Advocate Nelson Chamisa uzabele charity Christmas dinner. Lapho thina esiyabe sihlangene sonke abayabuya bayabhadala izimali, imali zakhona ziyanika abaswelayo.
Lo ke ngumnumzana Daniel Molokele isikhulumeli sebandla le-MDC. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kususela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860. Lagu 15460 kHz. Ku Live Talk tholakala ku shortwave ku 4930 13860 lagu 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Lamuhla sigciba uhlelo lwendaba eziphathelane lokoma kwamadamu emhlubulweni weMandebeleni kanye lenkabazwe ngokukhangela umumo wedamu leguyu eliseGwanda South. UAlbert Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
Idamu leGoyi ngelinye lamadamu aseleminyaka ethabalele eGwanda, kodwa lanamuhla likalungiswa. Lokho kuthe izakhamizi lezifuyo zithwele nzima ngoba kumele zitholobele imango emide zisiyadinga amanzi. Ukwakhiwa kwedamu elikhulu elikhangelelwe ukuqeda udubo lwamanzi kulumango elethuli manyange lakho kusamile. Isakhamuzi sesengezana uMnumzana Mandla Maseko uthi ukudubuka kwedamu leGuyi eminyakeni emibili edlulileyo kujiye izakhamizi zithwele amagabha avuzayo.
Idamu leli besincedisa kakhulu, libamba iGuyi area through business center, i-institute, Guyi police, Ada Model D. Lizobamba izakhamuzi zasengezane village ezifuyweni ukuthi badinga lula bezive sizazi ukuthi bazazithola eduzane eGuyi area. Belisiza izinhlanzini sithole isitshebo.
Ngaphandle kwamadamu adubukayo, izakhamizi zemawane eGwanda South zidamadama kulesi sigaba abalise lentepe lemandebeleni leleshamba kawasancedi kangako ngoba seqibelekile. Esinye salezi zakhamizi uMnumzana Justin Dube uthi amadamu lawa kasabamba amanzi okudala ukuthi bahlale bebhekane lodubo lwamanzi lanxa kune izulu eliningi.
Leli elinye lalo seligqibeleka selisele kancinyane libamba nje 2 months after rain season.
EGwanda North emathetheni lakho bakhala ngodubo lokugqibeleka kwamadamu. Ukansila kaward 1 uMnumzana Stanford Gala uthi maningi amadamu asegqibelekile esigabeni sakhe adinga ukugujwa.
Kule damu lebhonkwe emathetheni lelo ke la ligqibeleke total ukuthi akula manzi amayo khonapho, bese kulandela ele Mkaje ele Ulube, bese kulandela ele irrigation lesizwe irrigation yemashurumoshi yamadamu asegqibelekile.
Bekule themba lokuthi udubo lokusilela kwamanzi emangweni eGwanda South luzadlula lapho kuthe kwakhiwa idamu elikhulu lethuli manyange dam ku-Elliot Bridge entepe. Kodwa iningi lezakhamizi selilahlele lelo themba ngoba sekungumnyaka umsebenzi wokwakha leli damu umile. Udube uthi kumele uhulumende aqakathekise ukwakhiwa kwaleli damu
ngoba indawo le yindawo ewomileyo, yindawo efuna ama-irrigation. So into yedamu leli lifakwe libe mqoka liyenziwe sithole irrigation system silime sikwanise ukuthola ukudla okweneleyo.
Ukansila kaward 14 eGwanda South uMnumzana Miklas Ndlovu uthi usemnyameni ngesizathu sokungaqhutshwa komsebenzi kuleli damu.
Nxa ngithi ngiyafika mbuzisisa abanye kwakhanye enye equipment ngiyabona yahamba ngapha eChimanimani ngiyabona. Awukakathesa kulalutho olwenzakalayo baba. So sifike lesigabeni sokungathi sezingathi bese sicabana lamajaha akhona ukuthi uthi izisebenzi eziseleyo ngiyabona kazisatholi imfanelo lawo sezizama ukuzidingisa ukuphila ngenkuni. Hayi ngafika ngabavala ngathi bangakuqali lokho.
Umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uhlele izigidi ezifika phose ekhulu lamajumi amathathu zamadola 128 million kuhlulu lwendleko kahulumende lwebhajethi omnyaka ozayo ezasetshenziswa ukwakha leli damu. Osaphethe isihlalo sikasikomiti oGwanda uMnumzana Charles Dube uDozulu kumele abekezele.
Ayisikho ukuthi kumile kumbe akusela msebenzi ozayenziwa. Umsebenzi wokwehliwa kwesakhiwo esikhulu esingangalesane umsebenzi othatha isikhathi njalo ofuna imali eningi.
Izakhamizi zithi uhulumende kumele abophe siqine alungise amadamu ngokuphangisa ukuze eneliswe ukubamba amanzi engakagelezeli kunkulukudela. Umanjinela omkhulu ohlangothi lukahulumende olubona ngokulondolozwa lokugejwa kwamadamu olweZimbabwe National Water Authority zinwa uMnumzana Peter Makwarimba uthi bayakwazi ukuthi amadamu amaningi eMatabeleland laseMidlands adinga ukuvuselelwa.
Matabeleland, in this exercise of rehabilitating, we had three dams. One of them, also a good project, is in past Plumtree in the south. The other one is just north of Blawayo.
Silenhlelo zokuvuselela amadamu athile eMatabeleland. Kulelinye idamu elihle kakhulu elisezansi yePlumtree. Kuzobuka lelinye njalo elisenyakatho yedolobho lakoBulawayo. Kulamadamu anjalo esijonge ukuwalungisa kodwa ibhajethi yethu kwakuyi $2 million kuphela.
Izansi emandebeleni yiso isigaba esome ukwedlula zonke elizweni ngoba sithola amanzi amalutshwane ngomnyaka ngenxa yokungani kuhle kwezulu. Lingaphela kwakhiwa idamu lethuli manyange libikwa lizanceda kakhulu izakhamizi entepe, Guyu, Dalale, Chelesa, Sizubane leManama kuthi indawo zokulima ngokuthelezela ama-irrigation awesifasa emangongoni lawo azathola amanzi. ngedate yendlebe kusasa uhlelo ezemaphandleni lapho sizaxoxa khona ngodaba lokuphela kwenkomo eMatabeleland ngenxa yendlala. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikuthule Ntebe, ngimu Albert Ngube.
Kulive Talk lamhlanje sikhangela umumo wezombusazwe elizweni. Kambe inkulumo phakathi kwamongameli Emmerson Mnangagwa lomnumzana Nelson Chamisa we-MDC zinganceda ukulungisisa lumumo na? Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Kesi khangele ezivela kwele Melika ngamafitshane. Izalwane zakwele Somalia South Sudan eziphephela kwele Kenya ezihlaliswe enkambeni eye Dadaab refugee camp zikhala ukuthi zifuna inkululeko yokuvunyelwa ukuhamba-hamba elizweni lelo ngoba kathesi zihlezi enkambeni njengezibotshwa. Abantu abangamachumi amahlanu abadabuka kwele Salvador balubhekise kwele Melika liviki phansi kohlelo lwesivumelwano sokuphiwa kwabalelo lizwe amaviza awa H2A ukuze bazosebenza okwesikhatshana emaplazini awe Melika. Abenhlanganiso ye Southern African Parliamentary Support Trust bahlangane labamakomiti ahlukeneyo edalele parliament besethula impumela yophenyo abayenzayo ngendlela amankampani kahulumende amaparastatals asebenza ngayo kukhangelwa ukuba ayalandela na imithetho eqondisa umsebenzi. Okuningi asikuzweni kuMark Peter Ntambe eseHarare.
Lomhlangano wenzelwe eHarare abeSouth bathi bawenze ngenhloso yokufundisana lamalunga aleli dale ngokuqakatheka komthwalo wokuhlola umsebenzi wamakhampani la. Umnumzana Andrew Ndlovu, isiphathamandla salenhlanganiso, uchazisa kabanzi ngophenyo lwabo.
Nxa singakhangela iconstitution yethu ithi yona ama-parastatals wonke kumele imisebenzi abawenzayo ukwenzela iparlamenti bekwazi ukuthi bawuqhuba kuhle lowo msebenzi kumbe hatshi, ngoba imali abazisebenzisayo imali approved by parliament. So iParliament kumele bekwazi ukuthi ama-parastatals lawa asebenza kuhle ukuze bafeze injongo zikahulumende.
Umkhosikazi Sibanda omela i-chairsetari leParliament uthi izijeziso zomnotho ezethulelwa ilizwe lazo zibangela okunenge.
Silema ngingathi amasela ngiyabona ngiyo into eyiphambanisayo. Plus into esihluphayo kathesi into yokuthi silama-sanction. Ama-sanction lawana ayaphambanisa kubantu vele abalamali ukuthi bathenge into zangoba ziyakhwela. Abantu bayadweka, anti uyabona impuphu ayithengeki, amafutha athengeki, kusho ukuthi abantu bayathobheka kabi.
UNdlovu uthi yikho bebize hatshi amalunga edale lephalamende kuphela kodwa labanye emizameni yokuphathisa abedale ukuqhuba umsebenzi ukuhlola amankampani kahulumende ebona ukuthi alandela imithetho yelizwe.
Benguse ama-members of parliament ikakhulu abavela kuma-committees e-budget, i-committee ye-industry, le-committee ye-public accounts, kanye laba akade bemele ama-parastatals wona lawa esikhuluma ngawo.
Ingcitshi ezicubungula ezomnotho lezombusazwe zithi kusukela ngomnyaka ka-2000 amankampani amaninginengi abhekana lenkinga eziningi ukugoqela lamankampani kahulumende ama-parastatals acina edonsa nzima ngenxa yezizathu ezehlukileyo ezigoqela imitshina esiyigugile esisengenelisi ukuqhelisa imisebenzi yawo lokuhlawulela indleko zomsebenzi ezifana leholo lezisebenzi. Uhulumende uthi usebenza gadalala emizameni yokuvuselela amabhizimusi anje lokulwisana lenkohlakalo ukuze esebenze kakuhle. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Aba abasekeli beqembu le Highlanders abazibiza ngokuthi iBoso Bulletin sebekhethe umgadli uPrince Dube njengomdlali odlale kuhle okwedlula abanye bonke lonyaka bamnika umvuzo. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Ukukhuluma ngesikhathi besipha uPrince Dube umvuzo wakhe ilunga leqembu leBoso Bulletin uKing Moja Lefandlovu uthe kungumlandu wabo njengabalandeli beqembu leHighlanders ukukhuthaza abadlali ukuba badlale ngokuzimisela okukhulu bencintisana lenkokheli yeqembu.
As a group, we follow the games, we follow their gameplay.
Njengeqembu siyalandela imidlalo siphinde sikhangele ukuba abadlali basiphatha njani nxa bengekho enkundleni, sibe sesivota sidinga uba nguphi umdlali odlala okwedlula abanye. Njalo lonyaka sikhethe uMgadafi.
Abanye abadlali asebeke bathola imivuzo ivela kuBoso Bulletin eminyakeni edlileyo ngabagoqela uRaman Kutanzira osedlalela iqembu le-FC Platinum, uPeter Muduwa kanye lo-Ariel Sibanda. Amalunga weBoso Bulletin aphe umfoka Dube inkezo kanye lenkulungwane zamarandi njengesibongo sokuba udlale kuhle lonyaka. Njalo imivuzo le iza ngemva kokuba umfoka Dube ekhethwe ukuba ngomunye wabadlali abalitshumi lanye abakhethwe kuluhlu lwabadlali abadlale kuhle lonyaka kusigaba seCastellaga Premier Soccer League. UDube ube ngowesithathu ngemva kaRalph Kaundera weqembu leTriangle United kanye loJoel Ngotso weCapes United okunguye okhethwe ukuba ngumdlali odlale ukwedlula abanye lonyaka kusigaba se-PSL. Kusenjalo iqembu leChicken libe lomkhosi wokubonga abadlali balo abadlale kuhle lonyaka ngolwesine ntambama, njalo abadlali abathole imvuzo ngabalandelayo. UGeorge Majika ukhethwe ukuba ngumdlali ohlohle igoli elihle ukwedlula amanye wonke, ikanti uClive Agosto nguye othole isicoco sokuba ngumgadli ohlohle kaningi ngemva kokuba watshiya ehlohle amagoli alitshumi lane engakayidlalela iqembu leMaritzburg United kwele South Africa. Umgadli u-Aubrey Chirinda kuthiwe nguye umdlali ogijimisa igazi. UPride Zendera nguye umgadli olembeko. UClemens Matau uthole umvuzo ovela kumgcini sihlalo weqembu. UNyasha Gurende nguye umdlali osakhulayo otshengisa ukuba ule kusasa enhle. Ngimele Studio 7 koBulawayo nguJoseph Njanji.
Itchy waza Friday, my darling. Waza Friday, 7 to 14.
Woza Friday, kuhlelo Woza Friday lamhlanje sihamba leqembu elicula umdumo werumba elephelandaba Super Sounds eliphethe idlalade elitsha elilesihloko esithi Bazali Bethu. Untungameli Nkomo Studio 7 usipha lolu daba.
Leli lidlalade laleli qembu lesibili njalo liphume ngeviki edluleyo. Abafana bephelandaba iziqholo zasejwane kodwa bahlabela bekwele South Africa. Nangu umholi wabo uMsunduzwa Ndlovu echasisa ngemvelaphi yabo.
Iphelandaba Super Sound isuka eCholocho ephelandaba. Igama lami lokuzalwa nginguNqobani Ndlovu. uMsunduzwa Ndlovu ngimsebenzisa emculweni. Leli i-album yesi-2 yephelandaba Super Sound, kodwa i-album yesi-5 ngisemculweni.
Idlalade leli lilengoma eziyisikhombisa ezigoqela ethi Ungiphoxelani kanye lale ethi Abantu Bakwesiphoso. Itholakala ngapi idlalate Ndlovu?
Iyatholakala lapha kithi, ungakwazi kungiwhatsapp ku number zami ezithi 0834294830 or be WhatsApp umfana engisebenzisana naye uGodi wakamoyo osebenzisa inumber ezithi 0849469330. Khona lapho esitholakala khona, bengakwazi ukusiwhatsappa noma besenzela ama-call back, siyakwazi ukubafonela back.
Abalandeli bona ungabatshiyela wapi amazwi siya nje kukhefu lekhisimusi?
Sithi nanti i-CD lethu lePhelandaba Super Sound elitsha sicela lihambe labo emakhaya, lejayivisa abantwana ekhaya, lithenge ama-original lingathengi ama-10-10.
Baphuma-ke enkundleni abafana bePhelandaba Super Sound ngale ethi amalobolo.
Yazi ungizongikhuluma sobusuku abanye baze bapi
abazali abasawaza malubulu, abantu abakusele silobolise gangeni. Abazali abasawaza malubulu, abantu abakusele silobolise gangeni. Abazali abasawaza malubulu, abantu abakusebe silobolise gangeni.
Ntungamili lohlelo woza Friday. Kesikhangele inhloko zendaba. Uhulumende uthi ezikolweni zakhe akumelanga abaphathi isikolo bancitshe abantwana impumela emihloliso ngoba abazali belezikwelede zama-school fees. Ibandla le-MDC seligcizelele ukuthi alisoze lingene kuhulumende womanyano kodwa lithi lifuna uhulumende wesikhatshana we-Transitional Authority. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye wakathesi salani kuStudio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.